Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
kunominatwa yikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abanene ubantu bamile so sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi umelani imbali yakho yipi
umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
Violence generally against political opponents. Yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liya kuphika lokhu. Akasenelisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli makhala ekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel, umnumzana Shepherd Ngandu, uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process had an overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu-210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba namabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sisisikhathi sokuthi abantu bethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa yikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abanengi kubantu bamile. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi umelani imbali yakho yipi. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abazasimela.
Uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazawukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama primaries ngoba lukhangelisisa okunengi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebetholwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into la isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singenze ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yamkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha uMnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli zindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobu. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu lingakethulwa. U-Angel Lorik Dulan baphuma kufilimu le betshela intatheli zindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefend against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abudabe emlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi, ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgaki weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhathileyo, ngoba phela uqhathiwe lo muntu. Bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni, ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo, into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla, kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lokusela. Ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke, ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu odedinteka laphana, ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili, ngabe ubotshiwe, ngabe into zakhe zonke zithethwe, kodwa sibona kubanjwa kuthiywa. So khona kuyasitshengisa ukuthi hayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye, kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuka Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqila ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide, kodwa kathesi sicala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo? Bakhohlwa ukuthi zonke izinto, ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kazakutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe le gama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe, kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini eka-President Motlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ayizangenziwe ibe public, njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So umnangazwaza kalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. Kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la Judicial Commission.
Abatshutshisi bathi umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele aye emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza yena uhulumeni wase-South Africa kanye lalabo abasekuthethe ngesikhathi izizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye ekwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaza. Kuthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yatshaya wonke amazwe intshole South Africa wona layo. Umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi konale awusela msebenzi weSouth Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikelezi. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi abantu even eSouth Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontland liyana bathi bona uMnangagwa kazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje nesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona umumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID into eyenziwa ngama-Q ama-Americans nama-Chinese bazi ukuthi i-COVID yamani fetshongubani. But khonokwana yiko ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha kukhanyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumushi umumo wama-economies movie, kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yenkampani yeDominion ethi abezindaba abeFox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli zindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela elezanu PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingaka kwebi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye loludaba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isad mina ngokubona kwami iSADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 iSADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission yeSADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms iSADC kumele ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungela kukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungani kuphuzile mbijana. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared awe endabeni bezezokhetho.
Wathi singenisa ubaba uMlejo. Baba uMlejo uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngiyavuya la ngami ukuthi kuza kuSADC lapha eZimbabwe ukuthi ngasebenzisa ukuthi singabe siprepared kanjani ngokhetho kuqakathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So i-first board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi ukuthi sisebenza khona. So kunjalo umama ukhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Ama-recommendations la njani olo nto layenza kudala kunjalo abantu we-CCC bakhona kuparliament izinto kade kumele bezilungisise zona bezireyive kudibhethe kuparliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiwunje so sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqala ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zireyiva before ukhetho kathesi sesithiphethe ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi ngerizin wabe senganjalo benzela ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hhawu ukhetho lwabingeko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakunga-implimentanga lokhu lalokhu 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 so balazi inkokheli balazi inkokheli eziphalamente akade kumele ziphushe into yenaleyo iSADC angeke kuye izosiyenzela ama-reforms yena lawo upresident uhlale ethitshe wena bakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bakhe thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yena lawo ukuthi no kakulungisise nxabeyabeibona sokuthi no into leyo ngabagwenxa phambili okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawuti zephalamenti bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto zephalamenti bengakusho lutho nawo sokunje sekuphinda be-raise so leso is just an excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa ikhetho elizayo upresident nangakuza wena ezaniphesa endaweni
what singenisa uShiriedenga mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba
ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuluma ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe baqale khangele yazibuze ukuthi iZimbabwe ayiyeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo yebo thinakithi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-elections and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi lokho akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-CCC ngahe ngumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana lalokho okuphuma ku-Hansa uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengeba khathesi loba nje kusayikudala siyakhumbula kusayi-MDC kwabuya legwalo kwaphuma one, ultra time. Principles for reliable and inclusive elections in Zimbabwe. Kipa izinqumo ezi-2020 principles ezama-electoral reform zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi zabuya nebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-elections, ama-electoral reform. Zafaka njalo ne-electoral amendment yonke yethu ezi-ikhiphusi. Lokho ukuthi i-triple C besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhulumi indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna-political will.
Into zama-electoral reforms yakhe eshilo ukuthi akwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations layona is-not mandatory ukuthi kumele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho liso mnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi kube le $2 uthenga, kanti ukuthi uthenge $2 the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even the USD forex omuthingayo siyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizimisi liyehla. Isizathu esikhuliso sona sengiqeda ukusitsho sam-150 ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi baya-prefer zonza imota ngokuthi zi-fast zincane, iyathola 3-4-5 sihamba 3-4-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilama-wonder fits and abhesi leyo sithi kansi uyakwazi amapholisa aya-protect indawo leyo, sekulama pholisa angu-rank marshal baba, la masotsha angu-rank marshal azoprotecta indawo leyo. Ongakokuthi asikwazi nathi singathi wathawuting la bafika bakuthi abafana bedrive findisana but bafaka basondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-law is down, people abalamali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngxenye since kuyi-holiday maybe ngxenye kuyarisima or kuyakontinua kunjalo.
Ukhansila ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakethi asincedise ngoba kulokhu nzima, hayi ezomnotho ngani ziyaka sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe uthi nje la isaqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje ezisukwini ezibuyayo.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sasimgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimigeno Saidi.